kwendlala indumiso phezu kwalameva ngendlala umhlabeleno phezu kwalezingembesi ukuse akhonze
with me, yeah, hallelujah.